Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela kuSibusiso 7 nesonto mhlaka 12 kuMpalakazi 2021 ngoKwesithupha. Endabeni zethu namhlanje, kwememetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu weCOVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT elifuna ukuxotshisa edale lepharlamente uNkosazana Dokozani Khuphe.
Nxa umuntu esetshile ukuthi kaseyilolunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe.
Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uzulu ukuthi asenze nathi njalo banikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi-ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. USikhuthamfundo Swelalongwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi ilinazelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
USikhuthamfundo Swelalongwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubexoxa ngeStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora kubikwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lepharlamente uNkosazana Dokozani Khuphe labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni owe-Ordinary Congress oza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UKhuphe uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. UKhuphe uthi ufuna ukubona konke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lepharlamente ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lepharlamente kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ammeleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile, kulabantu asebehluza ngasese ukuthi bamkhiphe ukuba lidale lelunga ledale lepharlamente. Hhayi, akusebenzi njalo ebandleni lethu. kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo sela yini. Nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa. Okwesibili isinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze-MDC ziphumelele yini, kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla, ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abekwenza, noma elilunga lebandla uyaxotshwa.
Kudume uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe.
Okumele sikunanzelele ukuthi i-National Council leyo umama uKhupha akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sitsho ukuthi yena kafuni ukuthi iCongress yenziwe masinyane, abatshoyo ukuthi bafuna yenziwe masinyane labo bapha ezabo izinqumo. Yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni kuconstitution usection 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eliyilo limfakileyo kumele akhitshwe, kumbe nxa evele waphumela egcekeni ukuthi kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe. Kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhupha, ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili.
Abalandeli bakaKhupha bathi uMonzora uzethwalise nzima umaKhupha, ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMatabeleland ukuba sebesekela uKhupha. Umnumzana Lungani Ndebele, ilunga lebandla le-MDCT, uthi bazasekela uKhupha ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khupha. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures, njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hhatshi, lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ma-structures engaka Dr. Khupha, asisoze sesabe. Even lathi nxa bengathi bazasixotsha, asisoze sivume ngoba sivikela iparty. Asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual, thina silwela iparty. Lokho asisoze sikuvume, asisoke sikuvume sibili. Okukhona yikuthi lawo ma-structures amadebeleleni azahlala eku-Dr. Khupha, njalo siza kampena ngezinga eliphezulu siwatshela, sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhlaka 27 December last year. Kube lo mona, sokulo mona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze siyibone.
UNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu, sizabhala amaphetshana ama flyers, sprint ama flyers, siwajike emathebheleleni yonke le, siwahlanyela emathebheleleni yonke le. Sizabathi kampena strongly, hayi kancane. This is not a secret. Mina ngwami angifuni ukwenza kube yisecret. It's not a secret. Ofisa ukubatshela, kabatshele. Kahamba abatshela, I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni weparty yethu, asifuni sibili. This is going to be a battle of Harare and Bulawayo. Asisoze sikuvume thina njengabantu bakoBulawayo. Bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza, kodwa ngapha hayi, abasoze baphumelele ngapha eMatabeleland.
Ngasenelisanga ukukhuluma loMakhupha ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo. Kusanda kudutshulwa isotsha litshontsha, njalo sekubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sotsha eladutshulwa lapha uMnumzana Joseph neMayisa eChad Gombe eHarare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo okubutho osebenzelana laye wabotshwa. isosaleli utarokora omunye wabantu abathathu ababulawa unemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 neminye imibhobho yebutho. Unemayisa wayekuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose inkulungwane 800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze nathi njalo basinikeze information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngo-January 2021 ukuthi kube kathesi ophe amahala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa babezimota babembhobho njalo balanda amaqela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba amakhampani besenzela kwane sithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasika ezigebengu ezisebenzelana nabezomvikela. Omunye wabadlalela evalweni umnumzana Mathews Thole sakamusi Harare.
Siyabona amapolisa lamasotsha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Inkosikazi Nomsa Hadibe naye uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, isikhathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo imali, laba abasebenza kumamayini, ama-robberies akhona asemaningi. Sela abantu bangkhona abengama armed robberies. So mina ngikubona kwami ngibona ngani amapolisa namasotsha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama robberies lawa ngoba ama robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabe zomvikela.
Umende mefase umthetho lapho. Ukubhekeza lokho sokuningi la amasotsha namapolisa labanye babo ama ex police lama ex soldiers asebebhekeze kakhulu. Amtrobar asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumeni sokumele efake sibili umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasotsha namapolisa esithi akumelanga sedlelane lezigebengu. Imele isithu 7 useHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMaterial North lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya wenza inhlelo ezijeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabe Zulu khonapha eDaluka kakhulu laba abangena amaklabhu la akugogelela ogogelela ngabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silki kude kakhulu ungasebenzisa ibaliti silki kuyazwakala ngoba saving and internal lending community bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nangu sesibeke lapha bona bazitsholo ikobe ekhipha isihloko esihle esisibonayo ukuthi wakhona who is Morven Ngwenya.
Akusele okuningi okwenzakala khonapho ke eDaluka.
Abazali njalo ke kule abanye abakhatshana abafisayo kubana hayi siyaphosa laphana lathi sikhwamesweni esongwenya lami kuningi ngifisa ukuthi ngikuphakamise ngoba isandla esihle bakithi ngesiphayo uNkulunkulu yatsho ezincwadini zakhe lami njona ngiyakhonza. Akunjalo ke lami kuningi engakukhangela njengakathi sisikhangele abampofu khona apho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hayi sengenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zenezintandane abalazo konke bekubonga ngongwe ngoba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behamba esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kuthisile climate change ingavumi umumo wona lwesona umkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bayakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stable lapho kunjalo ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 nqawe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 ngomoveni ngiyabonga
ake olamhla simalapha kuhlelo lwezomaphandleni besilomnumzana Moven Qelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elobhane esabeleni semathebelele North.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zezabelo ezimbalwa okube lesizulu lesikhukhula kithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bebulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli kube nilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize lezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-FW de Klerk owaba ngokugcina kwele South Africa wayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngolwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMoi uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. Uthi Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selufotoze eleLibya eselibisele ekhaya abadabuka kwele Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baqothwe eGunfuda le-Al Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo. Kumisikati sezamasiko.
Namasiko wenzi umanzi.
Mela ubaba mkhulu.
Namasiko
babe lobola useni.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lobaba inyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyawamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezilwa sikoni. Ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika. Lapho kuvele kubikwa khona.
Ye, vele yikho esikhuluma ngakho lamhla ke kusihlelo lwethu lwamasiko. Singathi ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusithele ngamafutshane kulokho kweni.
Lalicelwa ningakani uyiwe ezindaweni lapho kuphelwa khona izulu izulu edula ejilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho.
Singathi ke sokwathini njengoba ungazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amaziro ongolwesithathu ofisele yabuzela abakhuthelelo ngelanga lozilo bona abasebenza emasimini.
Singathi khona vele kucelwa izulu, kwakucelwa njani? Akutshela abantu khonapha ngamafutshane wakho.
Ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kuna abantu sekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu. Hhayi nje wonke umuntu olabantu abakhonzana lakhona lokho.
Bakhona kathi sikumbe kuveleka basekho njengoba sizokuthiwa-ke le ndleleni esokwabanjwa le mbiza.
Bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana, ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko. Hhayi ngepolitiki loba ngani, kufanele ukuthi into kufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo yepolitiki. Yebo kambe baholisa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yilo bakhokhelela abantu. Engancengi uhulumende, induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo imithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende, imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna.
Ye, siyakuzwa kakhulu Ngwenya. Nxa ukuthi ungavala khonapho-ke, cebisa abantu ukuthi benzeni ukuze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo.
Ngenduna ngenduna kuyaziwa izizwe ezazivele ziqondana ukuyacelela abantu izulu, kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa. Induna ngayinye ngayinye kayigcine esigalweni sayo ngoba induna yosiko ayisiyo nduna yani. Izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba.
Ye, siyabonga kakhulu-ke. Lapha-ke sixoxa-ke le nyanga enkulu uDavid Mkgabenyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadingela kusasa ba. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili. Sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5. Verse 4, wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane, yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePasika. 5, ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye-ke lo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi inkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane nje omzuzu lelandelayo, ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni, baningi-ke abantu abafana loPetro abaphakathi kwamatilongo athiyeneyo. Itilongo yindawo engelakukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele la magama ongasoze uwakhwabithe kodwa ongelalutho ozalwenza, ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezithiyeneyo. Uyabona nxa unesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu. Kuyafana ufana lo muntu osethilongeni lona lelo yilitilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga ukukhululekanga. Kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni umuntu okhahlela yonke into aze akhahlele le nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe umoya lo ophonga ukukhahlameza abantu. Omama labantwana badlala uklubhu kuphi obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa imimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo bazi baphakamisela ezandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basethilongweni ledimoni lomoya omubi ngabakwazi ukulihlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele njengoba kuthiwa kuverse 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Ngasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni ayitshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle kodwa ngaphakathi usentilongweni. Kuningi okumphambanisayo okumncitsha kanye lokukhululeka nenkululeko kumele abe layo asikhulekele. Baba thixolungileyo, sicela ukukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadelela khona emhlabeni. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Wezemidlalo. Iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNorman Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murambatoro. UBenjamin Mini Maruwari ukhangelelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba ekuqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaxokozela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo luthi kabenzi kahle umsebenzi kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ubulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxothisa ejele lepalamende uNkosazana Dokozani Khuphe kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siwuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs 2.
Lela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.